Uhulumende ulayo iprogramu ye social welfare, but iprogramu ye social welfare iyakhangela ukunika abantu ukudla lokhu bekhangela ama age abantu from 65 and above. And labanye abathi ngesingizi abavulnerable kakhulu, but inkinga ikhona ngeyokuthi indlala ayibandlululi ukuthi ukhulile kumbe usesemncane. So ewange definitely lapha esigabeni sami sedete lapha iward 18 abantu bathwele kanzima le ndaba yezokudla lezi. Unfortunately idete bayakhuluma sithi iperi ebheni okuthi ungathi lidorobha ungathi kuyini. So ezinye inhlelo ezitholakala on the countryside njengaba ukuthi emareserve mba ama neighboring wards am njengesile ward kumbe iluphothe ward kumbe imabale khula hlanganiswa ezinjengoba world vision ziyanceda, but abantu abakhwani bonke. But iproblem ehlangana layo kakhulu even ukudla ukuvela ku-social welfare ngokuthi kuyabuya sokudlula isikhathi eside kakhulu, and abantu la bayesebelampile. Isintu sethu sithi abantu bayadla imini badle futhi ntambama. So le 50 kg umuntu engayinikwa vele inyanga yasala siphela angasela lutho.
Ungathi bakhona yini kansila asebelamba okokuthi batshona ngendlala kumbe balale ngayo njalo?
Kuyenzakala sibili ukuthi abantu abaningi sebelala bengadlanga. Because sithi ngikhuthaza ukuthi even umongameli welizwe lo uminista we-social welfare uSekai Irene Nzenza beke bebuye phansi lapho kulabantu khona bebone ukuthi hei indlala leyi inkulu okungakanani. Lokho is very common ukuthi akulabanye abantu sebelala bengadlanga. Uyabona ngokuthi ungangena e-police station laphana uzabona indaba zokutshontshwa-tshontshwa, indaba zokutshontshwa-tshontshwa ziningi ngenxa yokuthi abantu imisebenzi kayikho, abantu bayalamba, bayathina beyenza ezinye izinto zingafanelanga ukuthi beziyenze. Even khathesi kube waste ukuthi even emabhawa abantu abasakwanisa ukuthi bengangena emabhawa labana abatholi imali lezinye indlela esingasezo sizitshiwo emoyeni. But umumo kawukho right, honestly speaking.